ye i-corruption ivunyiwe ukuthi ibikhona. Kodwa uthe engena ke embusweni ubaba uMnangagwa wahle waphawula inhlelo zokuthi alisane ne-corruption. I-corruption le ayiqalanga kwi-event kuthiwa namhlanje kule langa le-corruption. I-corruption yaqala kancane kancane yakhumbula ngesikhathi sabo-Morris Nyagumbo bekanje ulobeeosanda kusiya. Futhi-ke nxa abantu sebephakathi kwezizezo zomnotho, impilo yabantu jikelele ibe nzima, ibisifundisa abantu kwenza indlela zokweba lokusebenzela eceleni. Kwamemethekisa i-corruption, ubaba uMnangagwa wabuya wathi yikho okumele sibe ngayo. Sivumile ukuthi i-corruption ikhona, kodwa siyavuma njalo ukuthi abantu sebesesabukeba lokwenza i-corruption ngoba bekwazi ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzimisele ukulisa i-corruption. Ngitho lalabo kwakuthiwa basebenza bengaphansi kwebandla le-ZANU-PF liyababona bengena emthethwandaba lapha otaphuma labanye, kutshengisa ukuthi kulesidingo sokuthi abantu bananzelele ukuthi i-corruption iyaliswa, kodwa ayisoze iphele khonapho khonapho. Ngakho-ke umbono wami ngowokuthi inkulumo kameli wami Lebone Botswana itshekile ngoba kananzeleli ukuthi ilizwe lakhe lokhu lizondele ukuthi iZimbabwe idala ubungane lamanye amazwe okungabe kuthiwa nganabudlelwano obungako le-America.
Kodwa uyakulandula yini ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo? Ngoba siyake sibone abantu bebotshwa masayana nje, abanye behlukuluzwa kakubi ngamapholisa lamasosha.
IZimbabwe yenza izinto eziphathelane kumbe ezimenyethwe isisekelo sombuso njalo lokusebenza kwemithetho welizwe leZimbabwe. Akulanto okuthiwa izephulwa kwamalungelo oluntu ekhona lapha. Akambe abantu laba ababhala indaba zabo, abantu laba abaqamba amanga besithi kade betshontshiwe ngaqeda khonapho sebenikwa ama-scholarship, abantu laba abaqamba amanga besithi bangabafundisi bangephasta besenzela ukuthi bethe bethola ama-scholarship, licabanga ukuthi abantu abamnyama yizula yini ukuthi asiboni ukuthi kulesandla esiloboya? Asingaphandulwa ngabantu ngenxa yokuthi singabayanga.